abantu kabazele bebotshelele kuzanu njalo izanu kayifonyelwanga ukuthi khona ixhaso yizitha kumbe izandla yakhutshwa ikhutshwa ngokuthi khona bebe ngabantu abathengisayo ngokwenzela ukuthi bedileye istruggle abantu they were not bonded kuzanu so ke lokhana ukuthi bathi bayakhupha ibizo likamgabe laphana ngoba seku-opposition kumbe support opposition i-freedom of association isebenzani kubo isebenza nxa kuphela i-association eyabo bona ukuthi khona kumele umuntu evotele izanu kumbe ihlale kuphakathi kwezanu umlomo ongalunganga lowo ukuthi khona bethi bona balemibhobho thina sikwazi ukuthi khona people were actually disarmed kuma-assembly point umbhobho kathesi izikhali ziku-ami ku-amari ye-ami lo hambe ezitshaya izifuba wawuphiwa ngubani lowo mbhobho
sesisizwa amazwi lana ikhulunywa ngumongameli Robert Mugabe ngendlela asebekhuluma ngayo ngele Melika lelebhilithani singabe sesibona sokubuyela kulokhuyana yini
kuvele khona inyoni iyazwakala ngokukhala kwayo ngaba zenzile besuke khona lapha babetshintshe nje kuphela ibhathi nje kuphele lefesi kuthiwa khona kulotshiwenga kulo mnangagwa kuphela kodwa vele lokho bekhona khona laphana yikho lapha bakhona sikubonile lokhu kudutshula abantu lapha yikho khona lokana kwakuvele kusenzakala njalo umgabe yena ngokwathi kazilenge bevele kube nomuntu ohambe siyadubula abantu lokho kwadutshulwa abantu openly labantu bebukela bekhanyile ngesikhathi se-gookround lokho kulenzondano zona lenzani ukuzondana lamanye amazwe kube kathi umnangagwa kade gijigijimile wakuthi lapha lalapho wavula sibili ukuthi khona kube nokudlelwana kuhanjelwane kukhunyiswana umlotho lapho kuphambanisekye khona
ngezinye indlela singathi abasebenzi laye umongameli mnangagwa njengoba bona sibona bezama ukuthi behuge amanye amazwe
indirectly nje kuphela ekhona yikuthi khona singathi thina basebenza bonke kodwa lwanecatshile imzalo welizwe uyabezwile ukuthi nxa besiyakwenza imihlangano yabo le bakhuluma ngani iyayijenda uyabe iyazi ngalokho nxa iyabeyazi iyayijenda kutshiwe kutshengisa mhlophe ukuthi khona uyabe bavumele ukuthi hambani yekhuluma lisithi lisithi lathi singama-overtrains but asingeke sibalule entweni enjengayona leyo siyasikufuni lokufuna ilizwe leli libe lokuthula akhona ukuthi sokungenela amasotha kumbe kungenela ama-overtrains.